uhlangothi lwezempila kahle eZimbabwe libeka ukuthi sokulabantu abafika phose amakhulu amathathu 279 asebetholakale belegciwane le-coronavirus COVID-19. Luthi abangamathumi amathathu lantathu 33 sebesilile. Lokhu bebani abantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Abantu asebehlolwe umkhuhlane lo bedlula inkulungwane ezingamathumi amahlanu 52,725. Kusenjalo isibhedlela se-Johns Hopkins University sibika ukuthi sebefika phose izigidi eziyisikhombisa 6,914,000 abantu asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Kunani leli sokubhubhe abedlula inkulungwane ezingamakhulu amane 400,235. Kulabedlula izigidi ezintathu asebesilile. EZimbabwe umkhuhlane lo umemetheka kakhulu endaweni okuvalelwe abavela kwabanye amazwe abasebehlupheke kwele South Africa, Botswana, Zambia lamanye. Bayakhala abantu laba abahlala emakolitini kahulumende lezinye indawo abagcinwe khona kusenzelwa ukuthi kungamemetheki umkhuhlane we-COVID-19. Baningi kakhulu abahlala kulezo ndawo abangela mkhuhlane lo. Ubona ngezempilakahle unkosikazi Siphiwe Sithole odabuka eZimbabwe osebenza eSt Vincent University Hospital kule Ireland uthi kumele abantu abavalelwe endaweni lezi bagcinwe ngemfanelo.
Nxa bekuma-quarantine centers, I think umuntu omele ku-quarantine kumele aziphathe angani ngumuntu o-positive. Loba e-negative asithi ukuthi babe positive kodwa kumele baziphathe angani ba positive bonke bagqoke ama-mask loba iqhiye nxa engela-mask ahambise iqhiye yakhe nje ivale ukuthi akukhwehlelayo lakuthimukayo lakuphuma nxa ekhuluma akugcine kube ngokwakhe njalo angathathi futhi okomunye bangaxhawulani bangahagani bangahlalelani eduze bagcine i-2 meters hayi i-1 meter leyi echiwoyo because umuntu nxa ekhwehlela amathe ahamba 2 meters.
Singathi pho ke kumele ilizwe leZimbabwe lenzeni ukwenzela ukuthi likuvimbe lokhu ukuthi kungamemetheki ngoba umkhuhlane lo khanya uyahlupha sibini.
Kumele kube ne-genuineness kuma-border officers bayekele ukwemukela imali zokudizwa umuntu nxa angathi mina ngijahile ngiyakubambisa lapha ngendluli because awumdlulisanga kuphela usudlulise impilo zabantu abaningi which is very unfair and akuqondanga ngoba ukubulala isizwe njalo futhi okunye i-advice ephiwa abantu beZimbabwe asinanzelele ukuthi ama-resources we need to tailor i-advice yabantu beZimbabwe ukuthi isuit ama-resources instead of ukuthi sikhulume nge-sanitizer asikhulume nge-sawudo le-lemon which Zimbabwean people can afford. Umuntu nxa kuyikuthi ngesikhathi se-corona lesi angazijayeza ukuthi ntambama athi nxa eqeda ukudla exubha laphana ahahaze langesawudo uyazi ukuthi i-corona leyana ngabe ithintile emini isesendleleni isemakhaleni lemlonyeni igeziseke iyabulawa yisawudo. I-corona yinto ebalula iyabulawa nje yi-sunlight iyabulawa yisawudo iyabulawa lilemoni so nxa bengasebenzisa zonezi zinto ngoba umkhathi isikhathi somqando yiwo susuke omunye wenza ukuthi kukhule bangasebenzisa isawudo basebenzisa ilemoni basebenzisa ukunatha amanzi kakhulu ale lemoni ntambama lokunatha amanzi akhudumalayo throughout the day bayayikhucula indaweni yokuthi idlule emaphathini izadlulela esiswini esiswini ifike ibulawe yi-acid so ilemoni lesawudo liyenza ukuthi kukhuculeke kakhulu lokuthi iphinde kubulale okusemphinjeni lokusemakhaleni so kuyasebenza kakhulu lokhuya
kodwa abantu abale BP phela isawudo lingabakhathaza
hayi awuliginyi isawudo uyakhathaza nasithi ukukhathaza umuntu ohahazayo ngofaka emlonyeni ahlaliswe kwesikhathana akhafule abuye kucine nahlambulule umlomo wakhe ngomanzi angelalo lelo sawudo.
Unkosikazi Siphiwe Sithole yingcwethi kwezempilakahle usebenza esibhedlela seSt Vincent University Hospital kwele Ireland. Uhulumende weZimbabwe uthi uyazama ngamandla wonke ukugcina abantu abavalelwe endaweni ezijiyeneyo abavela kwamanye amazwe. Baningi ababaleka endaweni lezi besesaba ukuthi bangathelelwa umkhuhlane we-COVID-19.